Ukubotshwa kwabantu akufanelanga kwenziwe ngaphandle komthetho. Konke okuyabe kusenziwa kumele kuhambisane lamalungelo abantu, kuhambisane lemithetho yelizwe ehlonipha amalungelo abantu. Hayi lokho esiqina sikubona lapha abantu babebotshwa kungacacanga ukuthi babotshelweni, bagcine bekhitshwa kuthiwa kalikho icala elinjalo ngase kusiwa emthethwandaba ephezulu. Ngakho ke bonke labo okuthiwa khona betheswa icala njalo kumele baphathwe ngendlela efaneleyo. Umthetho ucacile, Constitution icacile ukuthi umuntu nxa ebotshwa kumele kube sobala etheswe icala elicacileyo, amalungelo akhe avikelwe, abe legqwetha lakhe, abantu bamazi ukuthi ungathi bakwazi ukuyambona zonke zona lezo zinto.
Yes, siyabona babancube kulabanye abathi i-SADC summit kumele isuswe eZimbabwe iqhutshelwa kwenye indawo, kambe kungenzakala khonokho njalo nxa kungenzakala kube sekuthela.
Angiboni ukuthi i-SADC izalandela lokho okuthiwa yi-DA, ngokuba okukhulu yikuthi emthethweni yayo i-SADC kubhalile yini khona lokho ukuthi nxa ngabe kulensolo zokuthi amalungelo abantu aphathwanga kahle, umhlangano osangasiwa kwenye indawo, kumbe vele bona basebenza nge-rotation ukuthi nxa kusuka lapha kuya laphana, lapha kusuka la kuya laphana. Engikwaziyo okuqinileyo yokuthi basebenza nge-rotation, balandela ukuthi olandelayo ngubani, olandelayo ngubani, olandelayo ngubani, kanjalo ukuthi amalungelo abantu kumbe insolo zokuthi amalungelo abantu angabe ngaphathwanga kahle kuleyo ndawo, hayi lokho kabalandaba lakho. Ngakho ke angiboni ukuthi i-DA lokho ekuthoyo ukuzalandela, ikakhulu njalo ngoba i-DA libandla elingekho embusweni ngokuvotelwa ngabantu, lilibandla abalithatha njengokuthi libandla eliphikisayo elingazuzanga ivoti yabaningi kwalasezansi.